Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosikazi Sifiso Ndlovu Akbetoroka ingcwethi kwezokulima njalo elilunga lenhlanganiso yebulawayo Global Consortium usichasisela ngohlelo abalalo olokufundisa abantu ngokufuya imbuzi kanye lomhlangano ozayo.
Sifiso Ndlovu Akbetoroka mhlaka 25 May nge-Africa Day siyabe sile conference emayelana lokufuya imbuzi. Kunxuswa abantu bonke obaba, omama, abatsha, esithi ngama-youth abasanda ukuqeda isikolo abakhangelela ukuthi kambe kuyini abangakwenza ngempilo zabo. Ulendleko ezithize ukubana umuntu abe yingxenye yawo ekufundeni lokhu kule mali emele zikhitshwe. Yikho okunye engifisayo yikuthi ngicele labo abenelisayo ukuthi mhlawumbe babhadalele izihlobo, ikakhulu ama-youth abangenelisiyo mhlawumbe ukukhipha izimali, babasponse babuye kulo umhlangano ukubana bazofunda mayelana nokugcina imbuzi, ukufuya imbuzi. Zibonakala ingani yizo ezithatha kuhle umzimba ukwedlula inyama yenkomo. Njalo siyakhuthaza ukuthi abantu babuye ngobuningi babo ngoba kwesikhathi kunzima ukuthi wenze ibusiness uwedwa, kukanti lingaqoqana libambane, asithi libumbe kumbe i-cooperative kumbe i-trust kumbe i-business kuyasebenze. Yikho okwenziwa yinhlanganiso yethu leyi okuthiwa yiBulawayo Global Consortium, yiyo ebumbe i-conference leyi. IBulawayo Global Consortium yona iyi-business erejistwe e-UK. Injongo yayo yikukhuthaza abantu abahlala emazweni loba kungaphi, eCanada, eAmerica, eUK, Australia. Ikhampani le incedisa labo bantu abahlala emazweni abalesifiso lothando lokufuya ekhaya. Yikho ke thina esisekhaya yithi esigcina izifuyo zalawo ama-investors ahlala emazweni.
Umhlangano lo uzabaphathisa ngani abantu njalo ngobani abanxuswayo?
Abatsha bazathola ukufunda okutsha, abasebevele sebeqalisile bengama-breeders be-experience bazathola ukugcwalisela lokhu abavele bekwazi, njalo labo bazashare kumbe bafundise abanye abafuna ukuqala lolu hlelo lokufuya imbuzi. Kungapheleli khonapha ku-conference okokuthi you know enyangeni ezintathu umnyaka stop amafoni azibani ngahlana lawe ku-conference laphana wathi uyathengisa imbuzi, hayi sengithole kuyiploti kwami, ngathola yini ezingu-10, ngathola yini ezingu-20, njalo njalo.
Abesifazana ke liyabaphathisa njalo bayaphatheka yini kule imhlangano?
Omama labo banazo inhlelo zabo esibabekele zona, mhla we-Pan-African Women's Day, kodwa mhla we-Africa Day sibiza wonke umuntu obaba labo mama. Kodwa mama sizabe silayo eyabo i-special edition mhla we-Pan-African Women's Day.
Kuyini okunye elikwenzayo okuphathelane lenhlelo zembuzi? Liyabafundisa yini abantu abalimi ukuthi bephatheke?
Ye, abalimi sibakhuthaza kuso sonke isikhathi ukubana bafuye imbuzi. Ubuhle bembuzi yikuthi lo mfuyi ogcina inkomo uyakwanisa ukubana angezelele izifuyo zakhe ngembuzi ndawonye, kungawoni amadlelo. Ngoba ngokuthi imbuzi zona zidla izihlahla, zithanda ukudla izihlahla, inkomo zidla utshani. So akula ezaqedela eyinye ukudla. So ngeyinye indlela yokuthi abalimi bakhweze izikhwama zabo, bakhulise izikhwama zabo. Ngoba kwesinye isikhathi angazi abantu babezokuthiwa hayi indawo enje abantu sebe-overstockile, sebefake inkomo eziningi. So usually indawo ezinjalo ziyabe zifuna ukuthi nxa umuntu kumbe efuna ukukhweza ukwengezelela izifuyo zakhe, kungaba ngcono ukubana adinge imbuzi nxa kuyukuthi vele inkomo usenazo kunokuthi adinge futhi ezinye inkomo, ngoba kungaba lomonakalo emadlelweni nxa inkomo seziningi ukudlula indawo leyo efanele ukuthi ithwale inkomo.
Kulabo abafuna ukuphatheka kunhlelo zenu?
Ye, inumber ngu-0775-369910, 0775-369910. Ku-social media sikhona ku-Facebook, la ku-Instagram, Bulawayo Global Consortium, kule Facebook page, sile website njalo okuthiwa Bulawayo Global Consortium. Ibulembe Farm bengasidinga kule Facebook page ye Bulembe Farm njalo sikhona la ku Facebook. Yonke information ye conference iyabi khona kuma platforms wona lawa. Abanye nje bengasikhangela futhi kule yini platform okuthiwa yi No Place Like Home. Mathebelele Returnees ego Facebook, No Place Like Home, Mathebelele Returnees, lakho siyabe siposta khona sifaka information ye conference yonale.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sifiso Agbetorokwa uMandlovu esixoxelayo ekobulawayo.